sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami thathe ke leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-11 lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lenhlanganiso yamazwe ayibuswa ngeleBhilithane e-Commonwealth liselizweni ukuzohlolisisa ukuthi ilizwe lingavunyelwa na ukubuyela kunhlanganiso le.
Amakhasi yake nawo a-advise amanye adosele ukuthi siyikhiphe, abanye bathi singayikhipha. Asikwazi ukuthi basile sebe kanganani ngakhona okho abamuthoni. So sizobe inzima bokuthi akunakubambana phakathi kwabantu laba esabakhethayo amakhasi yake.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngembadalo yemithelo ezithi zilokhu zingenelisi ukuyibhadala selokhu yakhuphuka njalo ziphakathi kwemizamo yokuthi yehliswe.
Kuba masala ulokhu elesifiso sokuthi kube nebhafu elitha ukuthi kube nohulumende omutha okhokhelwa ngo-advocate Nathan Chamisa.
Isiphathamandla sebandla le-CCC njalo engummeli wezengeza West edalele iPhalamende umnumzana Job Sikhala, yena oselenyanga phose ezinhlanu evalelwe eChikurubhi Maximum Prison, uthi ulethemba lokuthi uzakhululwa maduze ngoba emsulwa.
Bekuthiwe ama-Republicans azathatha iCongress aphinda athathe le-Senate, kodwa akusabangani ngaleyo ndlela la. Nxa kusesekhona okunye esikumeleleyo, kodwa mbona ngani akusoze kube ngendlela ilizwe nje kumbe bonke abantu kade bekukhangelele ngakho.
Sokusele izigaba ezintathu nje kuphela ukuthi zibalwe ezingatshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizakhokhela idale le-Senate elemelika. Iqula lenhlanganiso yamazwe ayebuswa ngeleBhilithane e-Commonwealth liselizweni ukuzohlolisisa ukuthi ilizwe lingavunyelwa na ukubuyela kulinhlanganiso. Ngokwesithathu ukuthi iqula leli lize elizweni kulandela isicelo sokubuyela kulinhlanganiso esafakwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wasusa ilizwe kulinhlanganiso ngemva kokuba iyethese icala lokungahloniphi amanye amazwe ngemva kokuba ilizwe limiswe ukuba lilunga ngenxa yokwephula ilungelo likaZulu. Kodwa uMnangagwa uthi ufuna ukuvula amasango elizwe ukuze lithuthuke. Leli qula elikhokhelwa umnumzana Lucy Francesi ongumsekeli kanobhala jikelele lizacubungula ukuba ilizwe selihlonipha na amalungelo kaZulu. Lizahlangana leziphathamandla zikahulumende kunye lezinye inhlanganiso. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngembadalo yemithelo ezithi zilokhu zingenelisi ukuyibhadala selokhu yakhuphuka njalo ziphakathi kwemizamo yokuthi yehliswe. Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. UChabalala utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi phezu kwalokho iCouncil kayethu leli abantu imfanelo zabo ezigoqela ukucithwa kwezibi, ukuletha amanzi eneleyo, njalo lemakliniki akula zisebenzi kumbe yona imithi yokwelapha.
Okusihluphayo kakhulu njengezakhamizi yibhajethi lesiyifarelwe yizisebenzi zeCouncil. Imali yakhona ngathi inkhane bethina siyizakhamizi ibizwa ngama-US dollars esingalawo. asina ndaba nokuthi babize ngama US imeni kakhulu ngoba njengathi bathempepho umuzi wabantu abadala imali yakhona yi-30 US ekumele siyikhuphi asinayo asiyenelisi njalo kunjalo i-service deliver ayikho amazwi asinawo imigwaqo isili ivadlakile ezibhedlela ema-clinics akulamanesi akulakwelatshwa ngesikhathi esikwanikeyo ngoba akulastaff akulamanesi okuthi elapha abantu akula kube poor service deliver yikho kusikhathisayo khona ukuthi sikhithise inkalakatha zemali asiyonelisi yona beyimali i-29 US ucabange emabutheni iminyela phela ndaba ngumuzi wabantu abadala abantu abadala kakhulu abangakabike njalo ngumuzi obebunyanga obukhulu khonapho kuthiwa bakhiphe i-25 US ngamasensi almost 26 US asilayo beyimali le-service deliver nikhuwa izindlu zangikhona zincane indlu yangikhona ibe yade engakwani umdedi sabophana kodwa ukhangela imali esiyi-chajwa siyahlupheka kakhulu kusihluphile njengezakhamizi okwenza size sifise ukutshengisela sibuke ukuthi hawu saphathwa kangaka kabuhlungu kangaka ngemali le enkulu kangaka i-29 US esingeke siyikwani phakathi kwalokho kuyahlukumeza kakhulu njalo ibhajethi yona le sayala sathi kasiyifuni sayibisele ku-17 or 18 lapho singazama ukuthi sibhadale ngathi ngendlela efaneleyo
yona yenaleyo imali engamadola angama-30 ibhadalani lani
ibhadala amanzi ibhadale okuthwala kwamabhimu kube ndleko zeli endlu ekhona ebhadalwayo uma besixed ezala ibhadalele indlu ibhadale into ezinengi iyangena into eziningi ama-service delivery amaningi okumele siwaphile
kodwa udaba lolu amakhansila kanye lani elilwela amalungelo ezakhamizi selake lakhuluma ngakho yini kumbe lokho kwaphelela khonaphana emhlanganweni yamabhajethi
sizamile kakhulu njengathi izakhamizi sizamile sathumeza lezincwadi senza lama-petition ukuthi kasikufuni sabatshengisa ngendlela ezinhle sizame ukwakha ubudlelwane ukuthi bazwisise ukuthi asonelisi ibhajethi leyo asiyonelisi imali yona leyo amakhasiyazi nawo a-divided amanye adesele ukuthi siyikhiphe abanye bathi singayikhipha asikwazi ukuthi baqinisele kanganani ngakhona okho abakutshoyo so sizobunzima bokuthi akunakubambana phakathi kwabantu laba esabakhethayo amakhasiyazi abatshengiseli ukubambana lathi lokusikela kodwa thina njengezakhamizi sizamile kakhulu ukuthi sikulungise ngendlela ebuthakathaka ukuthi basizwisise kodwa sesibonile ukuthi abasokubaswa basizwisisa sesikhangelele ukuthi sizathathela iminyadi ebizasikhipha ebizakwenza umhlaba wazi ukuthi thina vele ibhajethi zabo lezi asizisini njalo asizake sizivuke ngoba kufakiwe sokufakiwe nguhulumende ukuthi abalali abanayo batho ukuthi banangasiphi isizathu so sizabile ukuthi silungiselele ukuthi sizame ukuthi sibazise labo ukuthi hhayi thina siyala
kungani sithi lanxa imali le ibhadalwa kula-service delivery
sitsho ngokubana emaklinikhi asitholi kwelatshwa yona lezi amabhimuyo idodi ithathwa nzima ithathwa kanye ngeviki ngenxa ithathwa kanye ngeviki amanzi kasinawo njalo amanzi angikhona angcolile kwahlambulukazi le dorobho lonke lingcole kakhulu linile nje kuyanuka phi ungangena edorobho kuyanuka izathi ngene kwenye indawo ongayaziyo so i-service deliver ayikho ayikho okubuhlungu kakhulu lasemaklinikhi linzima kakhulu ngoba umuntu engahambe ekuseni ubuya ngo-5 sekungeke ubone ukuthi uhlale ilanga lonke esiya khona ngale ngoba ubushotstaff amanesi awakho
alo-ke ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukhansila kaward 1 ukuze sizwe umbono wekhansili ngalolu daba
singakhangela ibhajethi ivuliwe ukubana abantu betsho ukubana bakufune kumbe bakufunuke baphile ithuba lokuqala kuma-meeting amawadi amaningi athi iqondile amanye athi kaqondana umthetho uthi sihambe nge-majority so kathesi ivuliwe kuyenelise ukuyazikhangela ku-ofisini ka-town clerk bese besitsho ama-comments abolini sesizokhangela-ke ama-comments ngemva kokuphawula babo ngithanda ukukhuthaza izakhamizi ukuthi sibekwazi ukubana Ina bills na charge on. Agula okwenziwa khona iprofit. Nama services that you render and ama services which are mostly based on fuel. Ungakhangela ukubana ifuel ikhwele okwebangela inganani kusukela kuyenze ibhajethi ngomnyaka ophelileyo uzofika namuhla. Njalo sikhuthaza izakhamizi asikho ukuthi kuthi abhadale ibhili lonke. Okuzama la ukubhadala khona okwenzisana. Njalo abantu abadala bayakwazi ukubana kumele befike kuma-social welfare department beyenzile ama-refill. Kodwa hhayi sizeze izikhalazela ngokuma-comments ebhajethi ukuthi bathi siza kuthebenza ngesikhandi. Ungabhalisa sebezayenza okuthiwa yikukhangela ukubana usufikileni kwizinga leliyana elokuthi uthole i-rebate. Njalo i-challenge enkulu i-rebate yi-rebate kuma-rate hatshi ku-water consumption kumbe esuwerethi kumbe ku-refuge collection. So into okumele singabe sikhuluma ngayo njengabantu ukubana siqhubeke yini senze ama-rebate kuma-rate kumbe funa siqhubekele nemanzini. So inkinga ekuya yona leyo mthetho ovele ukhona othi izibhedi isemakumarits and ama-rates vele it's a small amount ekubhizi. Okuningi kakhulu abantu abangakunanzeleliyo okwenza ibhili bephezu namanzi banendlela abayasebenzisa ngayo. Yikho kumele bekuqaphela abantu udaba lusemanzini hathi kuma-rates.
Alo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo engukhansela kaward 1 engowebandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Amandla sebandla le-CCC njalo engummeli wezengeza West edalele iPhalamende umnumzana Job Sikhala, yena oselenyanga phose ezinhlanu evalelwe eChikurubi Maximum Prison, uthi ulethemba lokuthi uzakhululwa maduze ngoba emsulwa. Lokhu kuvezwe ngumngane wakhe umnumzana Daniel Mologele ongummeli weWange Central edalele iPhalamende ngemva kokubonana lo Sikhala okwehola lonke izolo engakangeni emthethwandaba. USikhala usethule izicelo eziyisitshiyagalombili zokuthi akhululwe ngebail kodwa zonke zilahlwa kathana emthethwandaba. USikhala ubotshwe ngompandula ndawonye lamalunga e-CCC alitshumi lanhlanu besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Omunye abotshwe laye umnumzana Godfrey Sithole ongummeli weChitungwiza North edalele iPhalamende uze wakhululwa izolo ngumantshi. Ekuhlanganeni kwakhe lo Molokele izolo uSikhala ubese nkantolo ebhekane lecala lokuphehla udlakela ukuthiwa walidala ngomnyaka ka-2020. Untungamele Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo Molokele waqala ngokumbuza ukuthi uSikhala usesimeni bani kwezempilakahle yakhe.
Ngibe nalo ithuba lokumbona icala lakhe lingakangeni isikhathi esifika ihora ngaxoxa naye isikhathi eside wakhuluma izinto eziningi. Engakutshela amaZimbabweni kuthini ubaba Sikhala ulokhe enethemba ukuthi uzophuma esilongweni, ulokhe enethemba ukuthi ngelinye ilanga uzayisiza ibeyi. Ubaba Sikhala ulokhe enesifiso sokuthi kube neZimbabwe elitsha, ukuthi kube nohulumende omutsha okhokhelwa ngo-advocate Nathan Chamisa. So ukhuthaza amaZimbabweni ukuthi bengalahli ithemba ngoba uzokuba nohulumende omutsha oyabe ebandlakanele. Ulokhe efisa ukuthini inkosi imphathise abone iZimbabwe ekhokhelwa ngomnumzana advocate Nathan Chamisa.
Inxa sesikhangela ngesiNgisi lokho okuthiwa yi-mental health, siyazi ungavalelwa okwesikhathi eside ugcina angani usuphazamiseka ngitsho lasemcabangweni. Yena ubaba uSikhala ukusimo bani nxa ukhuluma laye?
Ukusimo esihle kakhulu, ubekhanya ekhululekile, engumuntu okhanya elesimo esihle, akukhanyi ukuthi umuntu osejele. Egezile muhle ebutshelezi ababonile imfanekiso bayethubile ukuthini wow. Ngumuntu othi yena uyazwisisa udaba olumenziwa angena ejele, udaba lokuthini kakube nezimbabwe ekhokhelwa ngamakho ikhokheli amaqhodi ngoba iZimbabwe isinayo kunamhla ikhokhela isigebenga iZimbabwe esinayo ikhokhela namasina amaZimbabwe asabalele eAmerica asabalele eGoli asabalele eUK England ebalekela uhulumende lowo ogcwele udlame ogcwele ubusela ogcwele ubugovu yikho kuqinisa ubaba uSikhana Nzuzondi ukuthi ikusasa elihle liyeza iZimbabwe enta yena
siyake sibone ikakhulu abezanu PF besithi kulokungezwani phakathi kukababa uSikhala lo babu Chamisa okwenza ubabu Chamisa angayibona uSikhala entolongweni ilanxa nje sesike sabona ukuthi cha akunjalo ubabu Chamisa uyavinjwa ngabagcini bomthetho nxa likuphethe uthene uSikhala
umhlonipho uSikhala uthi ukudlelana bakhe nomkhokheli wethu Chamisa kusesimeni esihle kakhulu yena njengobaba uSikhala uyabuhlonipha ubukhokheli bukababa uChamisa ubaba uChamisa umkhokheli wakhe ngakho-ke akula uphikisana kumbe ingxabano phakathi kwababa uSikhala nobaba uChamisa basebenza ndawonye and uSikhala uzwa ubuhlungu ukuthini ulokhu esesilongweni mhla yaphuma uzaphuma ancedise ubaba uChamisa balwe ndawonye ukuthi ngo-2023 mathi siba lokhetho kube le mpumela ezayenza ukuthi ubaba u-advocate Chamisa abe ngu-president umongameli omutsha wezimbabwe naye ubaba umhlonitsha uSikhala abe yi-cabinet minister
lo-ke ngumnumzana Daniel Molokele ummeli wewange central edalele ephalamende njalo elilunga le-CCC umngane njalo wesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala yena osele nyanga phose ezinhlanu evalelwe ejele okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uhulumende useze wavuma ukuthi udubo lokuqonga kwezehlakalo zobugebengu obenziwa ngabantu abahlome ngezibhamu solufike kusibanga esethusayo leli phephandaba lithi umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe uthi izigilamkhuba lezi sezisebenzisa amaqhinga alobuciko osekubangele ukuthi amapholisa aqeqethe ngokuqotho iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini komcimbi wokugcotshwa kwezifundi zekolleji le-NUST esezigqibe izifundi namhlanje okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp
Sanibonani, sanibonani, bonke abantu bakithi eZimbabwe njani. Hayi siyabonga izindaba. Bancama odiyo lingafondi, kodwa hayi siyabonga. EZimbabwe lapho akunaproblem, kuneproblem. Vele kwakunjalo. And okunganceda iZimbabwe ukuthi kubuse kushintshana imihlobo. Ungabuse umhlobo wani, ngoba ungananzelela umhlobo wani loba kuphi. Kucishe ubuse okufanayo example ungabheka ukusa kukamnangagwa lokamgaza siyafana futhi futhi lokukachamisa ma ubheka nje ukwenza kwabo for kuma-ministers kanti balama-vice bonke angu-2 so kusho ukuthi kuyafana nje example futhi e-South Africa ukubusa kukamandela nokukamdeli kwacitsha kwafana okwazi uma kwaba-different kancane into abona ukaramaphosa kube-different lakho because emhlobo ithini. So ikho kungasiza nje ukuthi kutshintshe umhlobo wokhe naso ukuthi utshintshe ukuthi ungasabusa uzobusa abantu bethu nje bonke. Yikho kunganceda iZimbabwe ukuthi eSouth Africa abantu babecabangantura amaposti ofundile uzobusa ngcono le mali. Yingakhona ukho abantu abacabanga ukuthi ithanisa uzobusa ngcono amaposti efuneka ukuqala nokugcina akakwazi ukuthi empumalanga kungani entshonalanga kungani enyakatho kungani akwazi nokuthi uyemveleni akwazi kodwa bathi lama-qualification onke esikolweni kwenyula nangolobhengolo ngokubuso uthamisa akanasikili vele sokubusa akanasikili hhayi angamboni nginesikili ngokuba ulambele umbuso kakhulu ulambele umbuso sio inhlani nje lifake umhlobo nje loba uvimba lobomthangani lobomsuthu lobomtonga nizobona kuyabangcono ezimbabwe kakhona nobumkhalanga nobumndebele
sanibonani sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngiyalibulisa nabalaleli bestudio 7 onibulisayo-ke lapha ngumdala ukhumala ngilani egoli bakwenu hhayi bengithi nami ke mphawule lapha ngalo umnumzana usizimshiroza othema ephendula inkulumo kamdenda wathi kungathiwa amashona avuzisa ama-examination papers ethi ngoba kunomshona oyedwa owakwenza lokho washona kungazi kwathiwa amashona wonke kuyamangaza-ke lento ayikhulumayo noma akafundi ama-newspaper angazi ngoba almost every year linto iyenzakala ukuthi khona le mashona lenu kube lama leakages ama-examination papers lo nyaka nje abantwana abangafika ku-100 or above 100 bathole ama-examinations babanjiwe so angazi ukuthi yena ma ekhuluma ukuthi yena na kwenzakala emuntwini oyedwa siyamazi uminista lowo kwenzakala ngabo-18 kodwa kusuka lapho nje kwaba ngathi kuhlanyeliwe khona ngale mashonaland ukuthi nje kube la ma-leakages ama-examination papers so yena njengomuntu ophethe abantu ma eyakhuluma kanje kusuka kumangazi ukuthi ukuphatha kwakho abantu baphethe ngeqiniso yini ayengavikeli amashona ngoba laye elishona angawavikeli ma into imbi eyenzakeleyo naye kakuvume siyabonga
afternoon studio 7 nabalaleli ya olo ndoda lo othi yena ufuna i-UN ingene kumabhene akhe usezondwa la izihlobo ngento ayenzi bone ngathi ugawule labochumala bomandangi labozenzo mkhumbulo ngaye bayakulalela khonoko labo-elfas mashaba bakuzwisise ukuthi anto yabona umuntu lo kuthi uthi kulento ezimba ezenza ezihlobeni ezazingahambi ngendlela esahlanya esajayethabela izana yini izihlobo zingake zikuzondele ukuthi wena kuthiwa uyelweli lizwe akula zihlobo ezingakuzondela kutho ukuthi wate zevela ngane sejoyinile ami umuntu lo waqalisa ukuhlukumeza abantu izihlobo zafa kwathini kwathini kathe sisekhala ngokuthi khonapho bona abantu abayemsebenzisa no benefit akwenza ukuthi nxa wathiwa usuku-national army wajoyina i-national army susithiwena ama-benefits akwawo watholi kutho ukuthi kulokunye okuchaya amanzi khonapho nxa wathiya usuku-national army uzoresayina okusemthethweni you should be getting your benefit nxa izihlobo sezikuzonda kutho ukuthi kulochuku wawulenza ezihlobeni usaseku-army izihlobo zingapha ngokuzonda ndoda ungayizanga lutho ebantwini kuzakhamuzi lokuthi oyihlo bangcwatshanga pha abazali bangcwatshanga awukwazi ngenxa yokuthi wena vele wawuyisikliwi njengabonaba abalokhu besithi izani right izani right nambona kuyisifundo kubonaba ochuma labobelieve gawule ukuthi bakwazi ukuthi nxa usasendaweni ungahlukuluza abantu bakini njalo ungachovela abanye abantu omnye umhlobo ukuthi uhlukuluze umhlobo wakini yimvuzo wakhona yalo you have to suffer for the rest of your life ungasafunwa ngumuntu izihlobo zingakufuni lezizalo ingasakufuni amathoni wonke umuntu engasakufuni yikho konoko
salibona nomthakazi omuhle abantu abadala labomama labobaba labokhulu labogogo labomalume ngilingelela yonke indawo okhuluma umxolisi umfo kamathanda okuzalwa zegwande okuhlala nisesentshurini lapho epitori ngiyezwa abazali siyakhala FD khala ngezanu p f esihlukumezayo khala ngampela ngaphi ilizwe lonke liyakhala ngaleyani phathi kodwa lesicelo bazali 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 especially kithi engapha ezindleleni ngiyacela bazali sihlonipheni abantwana 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 sure ubaba olenhlebe ezimhlophe ma eyalala nomntwana le 15 years hayi badala hayi badala hayi badala hayi hayi badala hayi ngiyakala phela mnani kakhulu kodwa no into eliyenzayo leyo hayi hayi ilihlazo lelo vele lihlazo 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 yekelani ukulala labantwana abancane ngibamethise hayi umntwana ole 15 years usekwazile ngothando badala labantwana cela bazele behloniphekile ngendlela esmart cela ukuhlonitshelwa abantwana ngendlela esmart ngini madoda yekelani ukulala labantwana bebancane please umthetho cela udlala indima yayo oyatholakale lelo mntwana umncane under 8 avalela kuyo isilikajeli ngiyabonga ngicela inkodo yami bani ngilebonke basakazi.
Hayi siyabonga kakhulu lathi balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwezemelika sokusele izigaba ezintathu nje kuphela ukuthi zivalwe ezingatshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizakhokhela idale le-Senate elangapha kwele Melika. Izigaba lezi zibalisa ezimbili iNevada le-Arizona ezilabancintisayo abasekela umnumzana Donald Trump ukuthi ahluthune umbuso kamongameli Joe Biden kodwa kehlula. Kuthi kukhetho lwedale le-The House sokusele ezilithumi lasithobaminwembili ukuthi kwazakale ibandla elizakhokhela leli dale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Sakubona Mr. Gandhi, ukhetho lwama midterms mina bengikhangelele ukuthi impumela yakhona izakubambi kakhulu kuma Democrats njengendlela vele okujayeleke ngayo. Bayatsho nje ukuthi ihistory itshengisa ukuthi nxa iparty ebusayo ngesikhathi sama midterms into nxa zingahambi kuhle elizweni bayaluza bayalahlekelwa ngama seats ku Senate la ku Congress. Kodwa ukhanya ukulahlekelwa kwama-Democrats kube kulutshwana. I-election ingakabi khona abantu laba bakhangela ngezelizwe lani kanye ama-journalist beli sithi ama-Republicans azaphuma lezihlalo eziningi kodwa izihlalo abasabangalazo. Mina impumela yakhona le bengikhangelela ukuthi hayi kuza kwenza ukuthi i-last term ka-Biden ibe nzima kakhulu ukubusa ngoba bekuthiwe ama-Republicans azathatha iCongress aphinda thathe le-Senate. Kodwa akusabangani ngaleyo ndlela la nxa kusesekhona okunye esikumeleleyo kodwa mbona ngani akusuze kube ngendlela ilizwe nje kumbe bonke abantu kade bekukhangelele ngakho.
Ubona ungani kuyatshengisa yini lokhu ukuthi yiyo indlela ezaphuma ngayo ukhetho lokudinga umongameli?
Ukhetho lukamongameli olubuyayo ngo-2024 luzakuya ngokuthi izinto ziyabe zimi kanjani. Njalo singakhohlwa ukuthi mina ngananzelela ukuthi ama-Americans bayakhohlwa masinyane. Izinto ezibathume ukuthi bavote kathesi ayisizo ababephitsheke ngazo ngo-2024 kuyabe sekuguqukile sokusiya ngokuthi ukuthi izinto vele zibamele njani. Angiboni ukuthi impumela yama-elections la kathesi yiyo engakhangelelwa ukuthi ngaba yimpumela yama-elections ka akamongameli ngo-2024 kuzabe sekukhona okunye okuningi kakhulu kuzabe sekwenzakele and kuzabe kusiya sitsho ngokuthi ngubani oranayo ku-election. Nxa kuyabe uTrump erana loBiden kungaphuma kuze kuphume kube njengendlela okwaphuma ngayo ngomnyaka nge-election edlulileyo but nxa kungabanye abantu abaranayo kuba ngo-president then impumela zizaba ngokunye but angiboni ukuthi ama-midterm yiwo angatshengisela ukuthi i-election eka-2024 eka-president izaphuma njani. Abantu balapha bayakhohlwa inflation ingalunga nje khona pha izinto zingantwa ziyalunga babe sebekhohliwe kade bekuvotela nge-midterm sebecabanga okuyabe kuluhlupho khonapho ngaleso sikhathi.
Loke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State ngapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande. Abangalalelanga indaba zethu lenelisa ukuzizwa njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. Ngilifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo.